Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kuNtulikazi 2022 uKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu nje kumesithengisa izinto ezincane, even abathengisa emsikeni amatamatisi, sokunzima labo ukuthi balamukele ibhondi.
Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni kabasalamukeli idola leZimbabwe.
Ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala, athathe impilo zalo, libandla lemthwakazi Republic Party. Ke thina ngokunjalo asimesabi.
Umkhokeli webandla lemthwakazi Republic Party uthi kabamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa othembisa ukubasusela amanqe.
Umongameli uyabezama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo, but umongameli uzama ukuthi ame nge-constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state.
Ilunga leZANU-PF lithi kuqondile ukwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ilizwe leZimbabwe kalisoze liqunywe.
Imuli yakwethu ilezithelo ezimbi ngesithembu, ngoba ukhokho wami ongondlileyo ube yisiphofu engaboni, unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo.
Namhla kuhlelo lwamasiko sixoxa ngesithembu, salethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni kobulawayo kabasalumukeli idola leZimbabwe. Osomabhizimusi abathengisa amatamatisi, izigqoko lokunye emgwaqweni bathi seliphele amandla idola leZimbabwe kulandela ukuvunyelwa kwabantu ukuba bethengise impahla ngamadola eMelika okumele isisindo sawo sihambelane lokwethulwe emkambo wemali nsuku zonke kweleZimbabwe. Unkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni uthi seliphelile du idola leZimbabwe.
Lokhe kwavunyelwa nguhulumende aze akhulume last week uminister ukuthi sokuvunyelwe ukuthi i-US dollar lisebenze njenge-legal tender. Abantu abaningi sebethole ukuthi vele amabhondi asasebenza indawo eziningi. Ungazi ube lalo oliholayo zama ukuthi athenge ngalo, uzathola ukuthi intengo nxa uthenga nge-US dollar iyabe iphansi angeza nxa uthenga ngamabhondi. Yikho sokwenza ukuthi lezi tolo even abantu nje thina esithengisa izinto ezincane, even abathengisa emsikeni amatamatisi, sokunzima labo ukuthi balamukele ibhondi ngoba seliyimali nje vele engasathengiwe.
Manje kuyasebenzeka khonapho ke nxa sikhangela wena njengawe othenga uthengisa impahla.
Senza njalo, ngikhuluma lami nginje Dube vele ibhondi sekuyimali engasayemukeliyo nxa ngithengisa, ngoba uhlupheli sokuthini ngingaze ngithengise ngilemukele ibhondi lakhona. Nxa sengihamba ngalo kumele ngiyehoda khona, akusela muntu vele elifunayo. Even kuyikuthi nxa ngingathola ama-wholesalers la amakhulu, kuyikuthi kule wholesaler elivumayo ufuna ukuthi uyehoda khona, kuzamele ukuthi uphathe inqwaba yenqundi yemali ukuthi uyehoda ngalo.
Sengathi vele ibhondi selifile phela.
Hayi, selifile ngoba sikhuluma manje nxa sichathanisa le ntengo yokulithenga esingathi thina ku-black market, kumele ukuthi ngiphathe imali engange 700 bonds ukuthi ngiyethola idola elilodwa.
Khonoko kwenziwe nguhulumende esithi sokumele kusetshenziswe amadola nxa ukuthi umuntu efisa ezitolo, so kutsho ukuthi vele sokulibulela ibhondla.
Sicabanga ukuthi vele ukuthi uhulumende yena avumele khona lokho ngezinye indlela, uveleni bese evume ukuthi izitolo kaziyilale lelo bhondi, ngoba sekusitsho ukuthi olikholayo ulihola esekwazi ukuthi uhole imali engasebenziwe. Sekuza kuthi lo hole i-US dollar nguye esekhangeleka ezitolo engani usenguye inkosi, ngoba uzabe ethethe imali ethengayo kulalo okhethe ibhondi.
Unkosazana Pretty Mpofu uthengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Anglican Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies.
iZimbabwe dollar vele alisasebenzi, silisebenzisa ukujusa amafoni kuphela la, futhi idatha yeyiconnect la esithengiswa ngamadola. So yonke into nje sisebenza ngamadola. Okubuhlungu nje ukuthi abasebenzi zikahulumende in particular izisebenzi ziqhubeka zihola yena le eZimbabwe. So lama-rate angikhona aqhubeka ehlanya, so kwenza impilo yabantu makhaza, ikakhulu abasebenza ibe nzima ngoba i-US dollar leli kabaliholi. Otherwise yonke into nje sithengiswa nge-US dollar.
Singathi ke ibond isidilekile yini?
Ngesinye nje la umthuli uMinister of Finance bevuma ukuthi ibond kalisebenzi. Uhlupho lusele khona nje ukuthi kungazane kubona kukhona abakwenzayo. Nxa bekhipha ipha imali lezi ezimbili ukuthi zisebenze ndawonye, kuyabe kukhona bona esicabangela ukuthi bayakapula ngakho, ngoba kade kumele ukuthi outrightly bahle balikhiphe i-US dollar totally kumbe bavele bakhiphe ibond totally. Kodwa khona kuagcina sewukhona ubungilimbani ababe bebenza okubadlisayo bona omankutsha. Yikho bese kusithini abantu makhaza bese beqhubeka behlupheka.
Pho kuyasebenzeka yini kobulawena?
Akusebenzeki i-business law. Abantu abalamali i-US dollar lifuna osekumele ulisebenzise, ngoba la nxa urun i-business ungayekela ukutshaja ngalo uyaluza. So uyangathengisa ngamabhondi uyadisasa usudinga i-US dollar ukuthi uleselitshintshile ama-rates akhona. So kusebenzeka nzima kakhulu, umumo wakhona kawumnandi. Sibili singaqhubeka sinje kungabe kuzaba nzima.
Sizokuthiwa ke kulezi nsuku e-black market idollar le-America nxa suthenga ibhondi i-1 to 700 kambe kuya ngaphi konke
lokho? Yeah. Selinjalo sibili nde liyakhwela kanti esiku 700 asikwazi emajiki amabili amathathu liyabe seliku enqenzafika kubo 1000 kubo 2000. Kuyakhithika nje kuyanyeshuka nje njengendlu yomdaka izulu lisina. Asikwazi ukuthi kuza kuya ngathi, kodwa kuhluke ukuthi abantu makhaza impilo zabo ziqhubeka zisiba nzima kakhulu.
Singathi ke sokubuyele ku 2008 kunjalo?
Kukabuyeli kangako ngoba impahla zikhona ezitolo, kodwa abantu basiza besizikhangele kusingala mali yokuzithenga. Kanti ngo-2008 vele manje amashopu wakulama-tishu kuphela. So khathesi kuyabe kukhona sibili konke kule mali yakhe. Sokusenza impilo yabantu abasomele asebezaphila mnandi ngamasela laboko labantu nje bona bana abathola imali ngendlela ezingayisizo balitholele i-US dollar. Kodwa umuntu osebenzayo sibili ovukelayo akuza sikhangela isinku sibone esitolo wehluleka ukusithenga, impilo ibe nzima nje kunjalo.
Umnumzana Angliston Spanda ngumqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies. Besixoxa laye ekobulawayo. Ibandla lemthwazi Republic Party lithi akumangalisi ukuthuka kwamalunga ebandla leli ngumongameli Emmerson Mnangagwa osekhulume kaningi emphakathini esithi kuzasuselwa amanqe abafuna ukuba kuqunywe ilizwe leZimbabwe. Umnangagwa uthi bonke abakhuluma ngokuqunywa kwelizwe ngamahlongandlebe lezikhohlakali. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP, uthi umnangagwa wethuswa libandla leli.
Kasalali ngathi njalo uyesaba ngoba siyilona kuphela ibandla kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje elikhuluma into ngqo ehlupha abantu bakamthwakazi. Njalo sibonisa ukuthi sikhathele ngokuqhubeka siphila labantu besishoneni ngemva kokuhlanganiswa ngamakhiwa singavumelananga ngo-1923 la ngokubuya sibanjaniswe layo iZimbabwe yiBritain ngo-1980. Ngokunjalo kuyakhanya ukuthi njengoba eZimbabwe kulamabandla afika i-100 ezepolitiki, kodwa ibandla asezwakale ekhuluma ngokuthi uzaquma insuku zokuphila kwalo labakhokheli bayo labalandeli bayo yimthwakazi Republic Party, asikezwa ekhuluma amazwi afananayo kubone senchamisa i-CCC kubozaphu lamanye amabandla. Ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party. Ke thina ngokunjalo asimesabi, kodwa siyatsho ukuthi ngokwenza lokhu usekhuphule izinga lomzabalazo wethu. Njalo umhlaba sithi mawube kwazi ukuthi uMnangagwa ongumbulali wakhuluma mazafana nayo ngabo 1983-1984 esithi maye kulabo abangasoze behambe ngezimiso zikahulumende insuku zabo zibalwe emhlabeni, wacheceda lapho wathumela umbhuqazwe.
Umoyo uthi okwenziwa nguMnangagwa kuveza ukuba uzonda amaNdebele.
Kathesi uMnangagwa njengoba umgabe wathena yena it was a Moment of Madness ngo-99. Njengoba umnangagwe sefuna ukuhlanya kanje, umhlaba uzathula na uthi u-too busy ukuthi ukhangele udaba lwakithi. Ngakho ke sithi hayi, sizimisele kathesi, sithi akalibambe lingachoni umbulalo nge-Emerson Mnangagwa, ngoba kaswe sivuma ukuthi sichaywe sithule, sibulawe sithule, njengalokhu kwenzakala nesikhathi kaJoshua Nkomo owathebuzwa ukuthi igugura hundi is it tribal or political. Wathi yena it was political. Thina kasingeke sivume ukuthi lokhu ku-political, sithina ku-tribal, ngoba uMnangagwa ukhuluma ngokuqeda impilo lemphefumulo yabantu besiNdebeleni kuphela.
Umnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kubi okwenziwa nguMnangagwa.
Amazwi anje evele emuntwini owaya ophatheka kakhulu ekubulaweni kwabantu ngesikhathi segugura hundi ayethusa kakhulu, aveza kahle kamhlophe ukuthi abakaboni ukuthi balecala elingakanani labo basezihlalweni labo ababulala abantu ngegugura hundi. Kusho khona njalo ukuthi lokho belenjongo zegugura hundi yabo 1980s. Lokho belenjongo yokuchitha abantu bemathibele ndle midlands into engamukelekanga yona leyo, engasoze yamukeleke ebantwini bemathibele, engasoze yamukeleke emhlabeni, engasoze yamukeleke kunoma ngubani olengqondo ezisebenza ngendlela epheleleyo.
Uncube uthi amazwi kaMnangagwa awakhulunywa ngumuntu ophethe isikhundla sikamongameli.
Umuntu esesihlalweni kumele akhulume amagama akhayo, abe ngumuntu ovikela abantu bonke, ngokuba nxa usesihlalweni leso umele ube ngumbusi wabantu oqondileyo, ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha iconstitution, ube lenjongo yokuvikela abantu, kungabi nguwe wethusela abantu, kungabi nguwe ophuna ukuchitha abantu, kungabi nguwe okhuluma amazwi angalunganga, amazwi aveza ukuthi kawulanjonge ezinhle ngabantu. Into enjalo vele kayamukelekanga kancane. Ukuthi ngubani okhulumileyo kakulandaba, kodwa kuba kubi kakhulu uma kuphuma kumongameli wesizwe welizwe enxa threatena abantu esethusela abantu, kuyinto embi kakhulu engamukelekanga, ikakhulu abantu abadlule phakathi kwegugura hundi. Abantu abadlule phakathi kwegugura hundi ayengomunye wayo leyo nto yokubulawa kwabantu, njengoba wayengomunye wama-ministers kahulumende weZimbabwe wayebulala abantu.
Kodwa umnumzana Believe Gawule ilunga leZANU-PF uthi uMnangagwa wethula amazwi aqhakathekisa ukubambana kweleZimbabwe.
Lapha nje yebo kambe umongameli uyabe zama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo, but umongameli uzama ukuthi ame ngeconstitution yeZimbabwe. Iconstitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe kayila ma states ama provinces ukuthi azimele hodwa kumbe njani njani kumbe lokwana, akukho eZimbabwe lokuya. Njalo iZimbabwe ilamandla ilele ama provinces yanika ilokuzeni ye devolution kuma resources ukuthi abenefit nge devolution, but Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe lilizwe elilodwa elingalama boundaries phakathi kweshukanisa ukuthi leli ileli lizwe leli ngapha leli lokhu ngokulizwe kumele kodwa iZimbabwe injalo. Yisekelo sombuso wethu weZimbabwe yikho esikuchoyo lokho. Phela umongameli enjana laye uyiproduct yesisekelo sombuso. Umongameli ubuswa yisisekelo sombuso, ulandela ukubuseli kwakhe isisekelo sombuso. Ngawe akukhulumayo yiko kanye ukukhulunywa yisisekelo sombuso. Yiko ukukhulunywa uPresident Emerson Mnangagwa. Isisekelo sombuso, ukhuluma isisekelo sombuso ngoba umeli yena uvikela isisekelo sombuso. Yiso asivikela njalo, amele asivikele ngazo zonke izikhathi. Yiko akutshoyo lokho nxa ekhuluma esethusela inkulumo. Kayithuseli hatshi, ukhuluma civil qo, lokukhona kanye okumqoka okwethulwa isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Semangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafuna abafisa ukuyahlangana nesihlobo labangani kusasa ngesikhathi sekhefu likazibuse kwele Melika. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million abagade izindizamtshina ngolwesine, njalo ukhangelwe ukuthi abanye baza kwenza okufanayo namuhla. Elerashiya lithi selihluthune idolobho lisesabelweni seLuhansk. Abezindaba abeReuters babika ukuba umphathintambo obona ngezomvikela kwele Russia ubukele umkhokheli welizwe lelo ukuthi sebekhulule isabelo lesi njalo baqhubekela phambili ngempile. Kodwa ophethe ugatsha lwezomvikela kule Ukraine uthi kungamanga aluhlaza tshoko okwethulwe ngele Russia. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngodaba lwesithembu. Usikhuchamfundo solwayo ngwenya usanda kuveza ukuba ulamakhosikazi amathathu ahlala lawo endlini yakhe kobulawayo. Ulabanye abantu abamangaliswa lodaba lolu, kube labanye njalo abancoma ukulandela kwakhe amasiko. Kuyini isithembu? Uze sihlaziye udaba lolu, sixoxa lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, ingcweti kwezamasiko.
Isithembu kwakuyinto eyayivamile kakhulu esintwini. Isithembu ngoko esilisa ela amakhosikazi amabili kusiya phambili. Kwakuvamile ekadeni ngesizathu sokuthi obaba bebengamaqhawe ngokuba zingwazi. Ekubeni ingwazi ugwaza la ugwazwa, ngakho babesifa kakhulu. Basale sebebalutshwane, omama basale bebaningi. Ngaleso sizathu la ngokuzama ukunakekelana, ubabo yedwa wayecina ephiwa umthetho yinkosi kumbe zinduna ukuthi khona athathe abafazi babembalwa. Kodwa ensukwini zalamhlanje angikuboni kuyinto enhle.
UMankonjeni uthi umdeni wakhe wehlelwa liyezi elimnyama ngenxa yesithembo.
Ngingumuntu olezithelo, umbimuli yakwethu ilezithelo ezimbi ngesithembo. Ngoba ukhokho wami ongondlileyo ube yisiphofu engaboni. Unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo, ehlaba through indlebe kuze kuyefahlaba ilihlo ngenxa yobukhwele. Amehlo akhe adubuka afa, wakhule seyisiphofu. Udade wabo wamenza okufanayo, wakhule isacuthe. Umne wabo wakhula engathi ulokuphambana okuthile engqondweni. Abanye bangaba bazi laba bantu bebehlala eFlabhusi eJulube, kuthiwa nguphofana lona vine lophamula amalilo. Ngaleso sizathu isithembo mina angisuye muntu osakholelwa kiso. Kube sokuzokuthi ngakithi komafu ngapha kwathiwa sesingaba komvubumpili, zingabantathu sezihlola. So kusitsho ukuthi isithembo singavela sedlule sababili sokusiba sesithathu, vele kwakuveza imihlolo emuhlini. Ngakho asisesihle isithembo. Njalo abantu umhlaba uNkulunkulu sebalansile, inani labo mama lelabo baba alisehlukani njengelakudala. Mina ngwami kangisithandi, kangifuna ukuqhamba amanga, lingixolele kulokho, kodwa kwakuyinto eyayivamile. Ekuphathweni kwamakhosikazi esithenjini bekumele ubaba abaphathe ngokufananayo. Maye thengela unabani irogwe athengele bonke, nxa ethengela abantwana bakanazibani athengele bonke, nxa esenzela loba ngubani uluthwenzele bonke. Besinceda ekuthini lo babo lesithembo ubesiba yisikhulu ngoba uyabe lamasimu amathathu nxa elabafazi abathathu, kanti leyomfazi oyedwa ubesiba lensimu eyodwa. Kodwa abantwana bangikhona babi lempilo enhle, abantwana bangikhona lenhliziyo ziba nzima bakithi ngoba bakhula bengatholi uthando olwaneleyo ubaba bemthola ngosuku lozopho lukanina, okuyinto engahlanga. Asichiyeni isithembo hlabezwe.
UMankonjeni uthi obaba babephila ngembiza yamadoda.
Ngoba kunzima ukuthi ubaba emunye esesiya controller abafazi ababili abathathu. Kanti laba bafazi bevele bephila ebuhlungwini ngoba ngolunye usuku umama ubefisa ukuthi abe elo wesilisa kodwa engamtholi ngobe komazibani. Nxa evuka ekuseni umama lo uvuka efuna ukulwa. Kanti langaphandle kwakho khona lokho. Omama laba kubenza bagcine befunda ukungathembeki. Ukungathembeki umuntu wesifazana kadalwanga elakho. Ukungathembeki umuntu wesifazana ukufunda ngama lifetime experiences anjengezithembo. Ngoba ma usulamba, survival knows no boundaries. Omama laba bagcina behahabela abazulu emgumeni, bagcina bephuma besiya ngaphandle. Akukho ukuthi kuthiwe ubaba uqinile unjani njani wonke lezi zinto esizizwa. Bebesizwa kuphela zinqayi lezi abebezinatha emsamo, kodwa ngokudalwa komuntu umuntu sidalelwe i-1-to-1 asidalelwa ukuthi ubabe munye uzaphuma aye ngaphandle aphenduke uphenduka ihloka libuthundu ngase libuthundu sokumele lincediswe ngelako makhelwane sokuphambanisa ubuntu bethu asikufuni lokhuya.
Enye njalo ingcwethi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya uthi isithembo sasilungiswa ngamakhosikazi
endulo kubukeka ngathi isithembo lesindoda yona yayingazi thathela isinqumo yayithi ngabona ukuthi mhlambe sokunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala unkosikazi omdala kube nguyena oyigunyazayo ukuthi hayi ungamletha lo muntu azokuba ngumunyane wethu kokunye kuthiwa wayeza yena umama ngokwakhe ayeqomisa ke ayekhombisa leyo ntombi eyikhombisela umkakhe ngoba ethanda ukuthi bazokuba ngonyane wabo.
Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Namhla besixoxa lengcwethi kwezamasiko uNumzana Mbuso Ngwenya kanye lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole. Asihlanganeni singabaphelileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Lamhlanje sihamba lomfundisi Vusani Sibanda.
Ngibonge baba unkomo labalaleli. Ngithintwa ngamazwi angihlukumeza njalo. Amazwi athi hlonipha uyihlolonyoko ukuze insuku zakho zandizweni. Umzali unguNkulunkulu oqala emhlabeni. Ngiyomazi kanjani uNkulunkulu sehlula kwazi umzali? Ngithi ngizokunakekela kanjani uNkulunkulu sehluleka ukunakekela lo mzali ongilethe emhlabeni? Umzali uthi ute unthwale 9 months nzima simhlukumeza mhlawumbe lesisu sami. Wangiketha nzima ephakathi kokufa nokuphila. Wangikhulisa nzima esebenza emakhishini ehlakulela abantu emasimini ukuthi mfunde ngikhule ngibe ngulo muntu enginguye. Ebinta ngozabantu elimela ba ukuthi ngikhule. Namhlanje ngifundile ngiyasebenza. Ngiyenzani ithini role yami kubazali abakulethe emhlabeni? Ithini role yakho kubazali abakulethe emhlabeni? Wenzani ukukhombisa ukuthi bazali ngiyabonga ngakho konke elingenzele khona? Ngingulo muntu enginguye namhlanje ngani? Ngiyenzani? Yini umzali wami athi mayibhekile ngami ame athi ngiyasibusisa isibeletho sami ngokuzala uzibani? Ngoba namhlanje ngulo muntu enginguye bekani lekhaya lami bekani because of umntana uzibani. Yini eyenza umzali azibusise ngokuba khona kwami ngokuphila kwami? Ncokuzika Thixo umnikelo o isibusiso o ishubu zokuqala yikubonga komzali. Lokho okuncane omenzela khona ma umzali ethi mntana nami ngiyabonga inkosi kubusise ubusisekile. Ungaze waqalekiswa ngumzali uthola ukuthi ngilana ngiyasebenza. Yini lo ngisambathi because of umzali wami. Kodwa umzali wami ucela ithukela next door angikazi ngikhohliwe la ngayo. Yisiphi isibusiso ngithi nginaso? Sande ngisenkonzweni phethe iBhayibheli. Niyokwenzani? uNkulunkulu wami oqala ngikhohliwe ngayo. Umzali ungilethe emhlabeni uhlala endlini evunzela iyanethela. Sande ngisenkonzweni ngineshumi namnikele. Kodwa lo uNkulunkulu oqala ongumzali ogijime nami kunzima ngikhohliwe ngaye. Yini ezangilungela? Yini ezongilungela? Sometimes uthola ukuthi umzali unaye uzothi umuntu angikhulumisani lo mzali wami angifuni umzali azonyathela emzini wami. Kodwa lo mzali yini le role model ongingulo muntu enginguye ngikhohle lo mzali lo. Namhlanje ngizibona sengingcono ukudlula umzali. Isibusiso sokuqala umzali ukuhlonipha umzali sokumguqela kuphela. Ukuhlonipha umzali asothi mama yakuhlonipha ekuseni emini, mama yakuhlonipha ntambama, mama yakuhlonipha baba yakuhlonipha. Ukuhlonipha umzali yizenzo ozenzayo to appreciate abazali bakho ngokukuletha emhlabeni. To appreciate wonke umuntu ongumzali okhoyo ukuthi ngiya-appreciate ngabazali kimi langikhulisa ngingulo muntu enguye ngani. Ubonisa ukuthi ngiyalihlonipha abazali ngikulinakekela. Ngilethile emhlabeni la nginakekela. Now it's my turn ukuthi ngilinakekele. Sibusiso sikaNkulunkulu siyohlela phezu kwakho. nevisibuso somdali sehlele phezu kwakho umzali wakhe ekhala ngawe umzali wakhe azashona umzali ebophi joy atha ngifuna uzibane ethuneni lami intwela semfeni yamangazanyathela leso siqalekiswa sikweli kuwe kuphela siyawela kuwe labantwana lakusizukulwane esizayo asilungiseni amaphutha esinawo nabazali bethu izinto ziyohamba zilunge masibonge uNkulunkulu wokhokho bethu uNkulunkulu wamandla senze sizithobe sihlale singabantwana njalo kubazali bethu sihloniphe abazali bethu sibakhumbule lapha bekhona babusise isibeletho sabo ngokuletha thina emhlabeni sibe yisibusiso kubazali bethu ngibonge
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathinela kusasa. Kwezabatsha namhlanje siwaqala iqembu labasakhulayo owaye ngumdlali wenguqu kuqembu le-Islanders uNetsai Moyo. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UMoyo owaziwa kakhulu ngegama elithi Super Netsai usungule iqembu le-Super Nets ngo-2021 ephelandaba lapho ahlala khona.
I-project ye-Super Nets ngiqalise during i-lockdown ye-COVID. Laphana sokungani kuyavula but abantwana bengakabuyeli ezikolo, you know, I saw a lot of boys. Within area enhlala khona ePhelandaba doing nothing, so I then thought ukuthi hayi what is silungi samabhora ngibanika amabhora to play, and from there then the idea of having an academy came up, and it was there though but you see I did because of into athi zenzakala as a COVID. These boys when they came in we then started with imba train, and then we developed that coming up with the Super Nets Academy.
Umoyo usebenza labasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwechumi lanye kusiya kwabaleminyaka elichumi lasikhombisa. Iqembu lakhe lidlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kusigaba seSerie B. Uthi uthole usizo oluvela kubomakhelwane, izihlobo kanye labangane ukuze ayenelise ukuba ingxenye yeligi yabasakhulayo.
Ama sponsors at this time, ama companies, they are also having a hard time. So to total sponsorship kunzima, but you know, there are well-wishers, there are people who are assisting, like for instance, friends in the UK and America, Vasi Chayani Mado, which is registered, the league, Abafana Bedlali, because I told them of the project and they really said that's a good thing, supporting Abafana to do something. Vachayani Mado, which is registered. Someone also came up with a donation year kit. Abafana. So at the moment we are okay in terms of futhi abafana abadlali lamabhora akhona nyana nje amabhora. What we need now is probably finance and transport.
Umoyo uyabadinga njalo abanye abangaphathisana laye ukuqeqetsha iqembu lakhe le Supernets njengoba igcina ebachiya bodwa abafana ngoba engomunye wabasebenza lenhlanganiso ye Premier Soccer League ukuba amaqembu alandele imilayo yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we COVID-19.
Akuphesela I also assist as a COVID-19 compliance officer. So we look at what is into a ground is ya comply according to our regulations away COVID-19, which are required by the Ministry of Health and the SRC, which all everything falls in place according to our requirements.
Umoyo udume kakhulu ngeminyaka yama 1980s lapho ayedlalela khona iqembu le Highlanders njalo ke wadlalela iqembu lesizwe elama Young Warriors. Ukudlala kwakhe kwaphazamiswa ikulimala kwakhe idolo okwenza wahlala isikhathi eside engadlali, njalo ekuphendukeni kwakhe udlalele iqembu leRed Seal Rovers lalo futhi ele Highlanders. Eminyakeni edluleyo ke waba ngumqondisi wamaqembu abalisa lona ele Highlanders kanye lelezim Leopards. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Izitolo eziningi labathengisa impahla ezijeneyo emgwaqweni kabasamukeli idola leZimbabwe. Umkhokheli webandla leMthokozi Republic Party uthi ngabamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ukubasusela amanqe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoCape Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.